emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu ebuseni mhlaka 20 ngoMpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini 20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-199,000 yemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga edluleyo.
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa nanxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na. Ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa.
Ivandla le-MDC lichasisa ngenhlelo zalo kanye lemizamo yokuqinisa leli bandla.
Ama-structures la amakhe siwafaka lapha ngokhamisa ube ulungiselela ukuthi ehlisa amandla awasuse phezulu le awafaka ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini i-20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe ngoba kungekho emthethweni. Lokhu kubikwa kuvezwe ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngezemfundo uNkosikazi Kheswe Conventry, ongezelele wathi kulicala ukuthi izikolo zithengise amayunifomu kumbe ziphoqe abantu ukuthi bazithenge bewathenge kwezinye izitolo. Ubekhuluma idale lephalamende ngemva kokuba yilunga laleli dale uNkosikazi Priscilla Msiha Irampu Imushonga, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemfundo, ebuze ngodaba lwama-school fees kanye lempumela yemihloliso. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-119,000 ngemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga ezedluleyo. Isifundi lesi uSimon Mandoza ukhweze udaba lolu emthethwandaba emelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le isincedise abantu abaningi lonyaka ukuthola inhlawulo ngemva kokubhaxabulwa kumbe ukuhlukuluzwa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Isituation yamalungelo eZimbabwe, abantu eZimbabwe, iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusarusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hatshi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sebona behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behluka bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo babhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo kubelo sokuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba le-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. Kungabe-ke kuyukuthi-ke njengokwazi kwethu okwakuukuthi mhlawumbe-ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale laba, nxa kuwukuthi nakade sikekho engakwenzi kuyabe kufana nokuthi-ke uyahlukuluza amalungelo abantu. Ngoba umthethwandaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale, kuyabe kufana ukuthi kabhadale. So nxa engasabhadalwanga kuyabe kufana nokuthi kwe amalungelo akho ahlukuluziwe mokscreen. Babe senzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele, kodwa kungasange kube nabantu abahlawuliwe. Singathaya-ke izandla kumbe sithaye ihlombe.
zemali ezingaka kwamapolisa imithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili acine ewahlonipha amalungelo
mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapolisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na lisa sokufuze akunanzelele akukhangele abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatomu njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabefanele ukuthi bakwenze benze okusemthethweni na ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-expose ebantwini abayizikliyi abantwini abatshontshayo abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame so nxa kungumsebenzi wabo lowo kufanele ukuthi sikubone besiba nalokho kuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho kodwa nxa singababoni bekuvikela kuthi ukuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba baa besenza umsebenzi ongafakanga bawenze
lo ngumnumzana Petnico Pepe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa lontungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Umnyaka lo siwugqiba ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilokhu lingakaqhubi inhlelo zalo zonke zokutshengisela. Kusukela nyakeni kuze kwaziswe ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho, ibandla le-MDC lathembisa abalandeli balo ukuthi lizasungula uhlelo lokutshengisela uhulumende aze alungisise udaba lwempumela yokhetho. Kodwa sonke isikhathi nxa leli bandla lizama ukuphatha lelo nyathelo, lithi amapholisa alivimbela. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UPresident Chamisa usevele yena wathi uhulumende kufanele okamnangakwa khangela ukuthi abantu beZimbabwe baphakathi kodibo olukhulu njengoba izilungananga kanje ngibona engani kuzaba lodibo olukhulu futhi njalo okufanele lulungiswe. Ngalokho bekusazakala njalo kusemgcekeni ukuthi uzulukazi weZimbabwe ubezaphitshekwa ngokuthi akhangele ukuthi aqondisise ukubuswa kwelizwe ngendlela evunyelwa isisekelo sombuso welizwe njalo esetshenziswa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Izihlelo zikapresident Chamisa bezisuse bantu emadolobheni zimise bantu ilizwe lonke leli jikelele nje ukuthi akhulumisane nabantu beZimbabwe ngokuthi ngathi macebo bani njalo maplani wani engenziwa ukuthi iZimbabwe ilunge.
Ye manje nxa sikhangela okunye kuyakukhalazwe ngabantu ikakhulu okokuthi emakhaya lapha aliqoqanga lokho okuthiwa ngesilungu ngama-structures aqinileyo osekubangela ukuthi ama-primaries linganqobi, lina likukhangele ukuthi liza kulungisa njani lo?
Yikungazi nje kuphela kwabantu. Okwenzakalayo ukuthi ekuhambeni kwethu ku-Congress ngo-May ama-structures la akhulunywa ngayo ayekhona abhidlizwa kusisa ukukhithwa ama-ward lanilani kusenzela ukuthi kwakhiwe ama-structures amatsha esiwathi thina abe kuma-district level njalo ama-branches. Ngakho ama-structures la amatsha esiwafaka yafakwa ngu-president Nelson Chamisa azabe lamandla amakhulu afana lamandla kathesa kade ku-province. So u-president Chamisa ubelungiselela ukuthi ehlise amandla asuse phezulu le afake ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini. Ngalokho mina ngibonani kuyinto enhle labo baphitshewa ngokuthi kuthiwa akula ma-structures, ukuthi ngabakwazi ukuthi ama-structures akhona siwakhiphile aphitshele ukuthi kwenziwe umsebenzi omuhle omutsha ngaloqinisa iphathi. Nxa kukhulunywa ngama-primary la okhulunywa ngayo, abantu bakhuluma nge-primary eshurugwi lapho kuthiwa sathola khona sina 16 votes. Sithola 16 votes eshurugwi khonapho kugcwele khona ama-terrorist awezana athiwa ngamashurugwi. Sasenze thina indlela yokuthi ngo-2018 phakathi kokhetho olukhulu kakhulu olaba noludumo olukhulu kakhulu emhlabeni, kuleyo ward sasivele sithole amavoti angu-20. Ungakhangela manje ukuthi sithole amavoti angu-15 manje kushengisa ukuthi kasehlanga kunumber zethu kangako ngoba le yi-by-election. Ngalolo hlobo ngibona ngani abantu bathaba bayazithabisa nje ngodaba olungekho. Kufana nomuntu othi yena ubone inkalakatha yolwandle ekhuluma ngamanzi abone inkomishini yediye.
Lo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba, iphephandaba le-The Chronicle lithi i-Traffic Safety Council of Zimbabwe imanyene le-South African Road Accident Fund ukukhuthaza ukwehlisa ingozi emgwaqweni phakathi kwele-South Africa lele-Zimbabwe ngaleli khefu lekhisimusi. Imikhankaso le iqale eMathebeleland South ngolwesithathu njalo uzaphela ngomvulo ubususiya e-South Africa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo kusiya ekupheleni kwakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ndibo kanjani bahleli abahle? Mina engingakutsho ukuthi khona ombeki kabayekeli. Andiqala wathe buzo wathi wangikhona eZimbabwe kula crisis. That was dala. Manje into aseyidinga ngale kudingani. Xa kukuthi ama-crisis kawekho ngabayekele.
Selokhu wayenza le mhlangano le ahlale eyenza lahlala ehamba seyokuyabuya lwani umnankabo wake wazothiwa umnankabo ubuye wajela abantu ethi uzweni ithi utholeni ngoba still kuyafana ilizwe lukalegukude kale jona lisiyaphansi kwesi mara yena uhamba ukuza namalaba. Abantu besifa ezibedlela, amatitsha engaholi, amadoctors engaholi, imigwaqo ifile, kwakula ama-toll gate. Kanti imali zalezi zinto ziyakuphi kahle kahle? Ziyakuphi? Imali ezimayini ziyakuphi? Manje usejikela kuma-passport, still abantu ba-applyele ama-passport abawatholi. Kodwa liyabona vele ukuthi umnankakho ukhohlakele. Umnankakho vele akula nto azoyenza. Noma abantu bengayenzani, bazinezana u-PF vele ngeqiniso akula nto ezoyiyenzela izwe lapha. Ilizwe liphelile manje. IZimbabwe kulele bhazala le ngizuthi iphelile ibulwa ngumnankabo. Ajike futhi ayimaphambi kwaZulu ethi hey uyeza umhlangano ukuvuselela umnotho. Uzokhiphana umhlangano. Akona nto ezophuma.
Salibonani. Igama lami mina ngoCrispin Ncube. NgiseBotswana. Ya indlala eZimbabwe isizwe ubuhlungu. Ngoba lo president weZimbabwe kakhanyela abantu. Umbeki akulanto angayilungisisa eZimbabwe. So umbeki nomnankakho abantu bani akulanto abangayilungisisa eZimbabwe. Kabayekele uthamisa ebuso njoba wawina uthamisa.
Salibonani. Igama lami ngu-Elvis.
Siyakhala ngalapha. Isituation ezekhona lapha esiyizwayo eZimbabwe elizweni lakithi. Hhayi ayisithabisi. Njalo thina masila eSouth Africa kuhle siyasebenza yonke into siyasebenza kodwa inkinga iyi-1 ngokuthi angeke wenelise ukuthi mawu usebenze after 3 months ubuyele ekhaya ngoba kusekudeni emdeni akwenzi. So besicela ukuthi bekhulumisane wona behlangane ndawonye bekhuluma into ezwakalayo bezwane kahle kahle ngoba thina nathi
uyadlala kuye January uyobuyela ngo December njalo December wakhona too expensive akula nte ehamba kahle njalo ngapha siyasebenza noma sakha sakhela abantu ilizwe labanye abantu ama-buildings yonke into esigijimayo ama-business wonke sikhuphukise ilizwe labantu
ye mina ngiyacabanga ukuthi Thabo Mbeki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza mhlawumbe kuqala kwafika eZimbabwe sekubangelayo baphila wayenza kanje wabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu elisezandleni zezami njalo seliphethe umna ngapho phathi yale khona ma ingave liphume ingabi khona mhlawumbe kungena amanye amaphathi noma ngasi-mpize enye iphathi kumbe umthwakazi ubezapho abelumbe ngabuya bezo-investa imali laphana ilizwe lana lingaba right kuvuka amafame abantu besebenzi kuvuke o-BM kuvuke o-phango kuvuke kuvuke wonke amakhambani amakhulu orelezi basebenzi lapho kodwa ezilongo sisele phathi yona le abantu abadanaze ukuthi phathi liyayiphume ungene enye iphathi. Salibonani lokhulumayo umntwana wesihlabathi wakwena ophume ejawenda ngikhuluma nginabo engilapha ejozar ejohannesburg kune-South Africa. Hhayi kuthiwa uThabo Mbeki unalerojole yasezimbabwe uzama ukuhlanganisa inkulumo ukuthi laba baphethe ilizwe nabaphikisayo uzama ukuhlangana ukuthi mhlawumbe ilizwe ngalungu. Ye mina ngiyacabanga ukuthi uThabo Mbeki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza mhlawumbe kuqala ukuthi kuqala kwafika ezimbabwe kusekubangelayo baphila wayenza kanje wabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu elisezandleni zezami njalo seliphethe umna ngapho mina ngicabanga ukuthi bakithi uMbeki mhlawumbe ngaze abuye nama-views angcono labona abantu bengeke bekudade mhlawumbe imbono kaMbeki ngendlela yokuthi labona abantu uma ngithi ngiyabheka bona abanye abaphethe ezimbabwe ikhenge kamna ngakho nya sebengogumbela kwesabo ma umuntu wakhona esebenza ekuseni evuka siyofisa nakacabanga ukuthi ngiyosebenzela abanye abantu lwana umuntu wenza lowa msebenzi awenza angathi i-private job yakhe yabona umuntu uma esenza isipaza umuntu uma nesipaza evuke siyalapha neshopu siye ukuthi nangafalo kungafalo kuphela abantu bangakuthola kufalo kuphela bazokuthenga okungekho bazohlula kanti kune-different ukuphatha ilizwe nokurana your own shop in his father's shop. Ngokurani ilizwe kumele hlangane labantu abaningi kakhulu uma ungumphathi welizwe ngepolitiki hlangane uma ubhizinani nayo zothi wadida.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu 0318 njalo sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele ngoba kunje nje siya live streama silo Jason Maphosa, silo Vasco Nyaningwe Moyo abasivukisayo, silo Mpande yamadoda Mathema. Usibusiso Ndlovu uthi sakubona msakazo wami omuhle, saze samnandisa iNdebele sakho, sisenkingeni ngezwe lethu laseZimbabwe, lokhu sekuyikulungiswa nguNkulunkulu ngoba ngabantu abaphethe abangafuni kulunge izimo ngoba besabela izikhundla zabo. Ngombono kaSibusiso Ndlovu lowo, khumbule ukuthi lawe ungasithumela wakho umbiko lapha siwubale ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ileyo ozirekhoda yona sikubale emoyeni njalo leyi oyithumela lapha kukhasi lethu le-Facebook yiyo-ke esiyifundayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokule nyanga ezintathu kwabunjwa uhulumende wesikhatshana i-transitional government kwele-Sudan ngemizamo yokuxazulula ingxaki kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe kulele lizwe elalibuswa ngu-Omar al-Bashir okweminyaka eminingi engasuswa embusweni ngomabasa wona lo umnyaka kulandela ukutshengisela kwabantu. Inhloko kahulumende lo u-Abdallah Hamdok uthi Injongo yakuqala ikukhupha eLesotho kuluhlu lwamazwe okuthiwa asekela amalucacha welemelika. Committee ye judiciary edalele House of Representatives emelika ikhangelelwe ukuvota namhlanje ngumpawu zokuthi uMongameli Donald Trump gabusi kuhle nemizamo yokumisa umsebenzi nge-impeachment. Amalunga alikomiti achone ekungxoxo mpikiswano ilanga lonke lebusuku ibandla lama-Republicans lisithi kuhluzwe okunye okulethwe kuleli dali okukhangelelwe ukuthi kwesule icala aletheswayo uMongameli Donald Trump. Kweziphathelane lemelika namuhla sixoxa ngodaba lokuphuma lokungena kuleli lizwe olwe-immigration silomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha emelika. Yena esiqala ngokumbuza ukuthi kambe uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba.
Obona bengathi ukuthi baluphethe kuhle, kodwa ngokukhangela nje jikelele kube nokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kula amazwe angomakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi claim i-asylum ngezinto ezinjalo. So ibona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathi sinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizukela laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kuya ngokuthi ukhangela ngalethi icele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, khona ukuthi sukusukisela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration kahle zahlupha, ngoba sebezama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzele ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi basesikhathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazama ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa ba-deportive, ogoqela abavele eZimbabwe ba-deportive kakhulu. So angikholwa ukuthi umongameli okhona ukuthi la ekwenze kwakwenza kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ama-votes, kodwa-ke angikholwa ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kwaba ama-democracy.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Silombiko njalo lapha kwabasilandela ukhasi lethu le-Facebook. UJafter Adam Dluli uthi iZimbabwe inothile ngegolide yamadayimane, kodwa inkinga ngabantu abaphethe befuna ukudla bodwa njalo abafuni ukuchiyelana umbuso. Uyaqhubeka uthi umgabe wafundisa umnangagwa ubusela amasocha wonke umuntu okugovernment nje, uthi lisela kathesi ilizwe lizasebenza njani imali siya kufamily eyodwa, ebulawayo sithuthuka njani singatholi imali yamagold lama-diamonds. Ngumbono kaJafter Adam Dluli lowo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Kwezomculo namhlanje ntambama, kobulawayo phandle kwe-Large City Wall eKapa kulomcimbi we-Econet Wireless wamahhala okuthiwa i-Thank You 2019 concert lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo besenza abakwaziyo kusukela ngo 5 p.m. ntambama kuthi ngo 7 p.m. kube lo Skies FM Metro Awards kusukela ngo 7 p.m. phakathi kwe-Large City Hall asizweni umculo kaClement Magwaza ongomunye wabazahlabela ku-concert eye-Econet esithi Stambo Sami. Laleli uVasco Nyaningwe othi siyabonga kusidlalela ingoma isithambo sami okwelizwe thina asisazi sokukhuluma sithini kwehlule. Yebo ke namhlanje ke uzabe edlala uClement Magwaza labanye kobulawayo phandle kwe-Large City Hall kulo mcimbi we-Econet Wireless wamahhala okuthiwa yi-Thank You 2019 concert. Lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo kungo-5 p.m. kuthi ke ngo-7 p.m. bese kusiba lo Skies Metro FM Awards oyabe ngo-7 p.m. phakathi kwayo i-Large City Hall. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Naka watereri.